soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 kumfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And what are the authorities saying ukwela kwemchova? Because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries are increasing, yet mchova ikhwelile and we have to go to work.
Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents.
Company ndala imchina yangkhona la isimdala so ngeke ukuba nemchina leyo irenewe we technology enja so ufunakalayo ke ukukhona kho ukubana kube lama partners le process yokuthi ama partners angasincedisa ukubana se renewe iplant.
Inkampani yeCouncil yakobulawayo epheka utshwala eyingwebo Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi yokwelapha elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents. Intengo yempahla eziningi ezidingakala empilweni yansuku zonke yabantu layo ikhuphukile kubangelwa ikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kanye lokuqonga kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa le-bond note. Iningi lithi selizibona libuyela esimeni somnyaka ka-2008 lapho abalahlekelwa zimali eziningi basala bephethe amaphepha angatsho lutho. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla kanye lokunye okusetshenziswa nsuku zonke ezimpilweni zikaZulu kuya kukhuphuka okungela mkhawulo kungelandlela yokukuvika. UZulu sephilela evalweni lokulahlekelwa yilokhu asekusebenzele iminyaka eminingi ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abahamba ngezimota ezithwala uZulu bavuke bebona amaphepha ebazisa ngokukhuphuka kwentengo yemichova. Kungasikhatshana babona intengo isikhutshuliwe. Amafutha ezimota aya elokhu esilela njalo esetholakala emikambo yensitha ngoba emagalajini kule ndwendwe ezingela mkhawulo. Unkosazana Amanda Moyo uthi imichova yona ikhwelile kodwa iholo alikhwezwa ngakho uhulumende kumele angenele kulokhu ngoba nguye yedwa olamandla.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And what are the authorities saying ukwela kwemchova? Because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries are increasing, yet mchova ikhwelile and we have to go to work.
Umnumzana Dumisani Mpofu osebenza ukuthengisa amafutha ezimota ngudlu uthi bona akula abangakwenza ngoba bedinga impilo. Umpofu uthi abamagaraji bayabazisa bebanike amafutha bona bethole imbadalo encinyane lapha.
Fiwe ligcwele emagaraji la ingafika basifonele ingaveli beyidiliver bathela imota kumbe 5 uze kuthiwa siphelile sebefonela thina amadila sesiyayithatha ngezigubhu siyikhiphe sesiyithengisa phana ne-black market dikho siphila khona akula into esingayenza.
Abanini zitolo bona bakhala ngokukhuphuka kwentengo yemali yakwele Melika mihla ngemihla okwenza behluleke ukuthenga impahla zokufaka ezitolo zabo. Izitolo ezinye zikhuphule intengo kaningi ngosuku olulodwa, ezinye zigcine zivala ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimali. Umnumzana Nkululeko Mhambi uyalandisa.
I situation le inzima le because ama rates akhuphuka I think every minute. Thina ama retailers abezitolo ezincane we end up closing. I spoke kubangani bami abayi 3 namhla bavulanga because ama rates lawa.
Abasebenzisa imota ezithwala uZulu basebunzimeni obukhulu ngoba intengo eyiyo eyeqiniswa bengasayazi ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Abahamba imango emide bona bakhangelane lobunzima ngoba imali abahamba ngayo bengelaqiniso lokuthi izabaphendukisa. Imikambo yensitha yamafutha yona isihle yavuka njalo ngokuthengisa amafutha ezimota ngentengo engaba ngamadola amathathu kulitha eyodwa yepetulo. Njalo abahamba ngezimota bathi akula abangakwenza ngoba bewafuna amafutha kodwa bengawatholi emagalajini. Kukonke lokhu, uhulumende ungenela ngokukhuza abantu ngokuthenga kakhulu besiyabeka emakhaya esithi akula sizathu sokwenza njalo kodwa uZulu kakukholwa lokhu uqhubeka ethenga. Impahla esilelayo igoqela ukudla, amafutha ezimota kanye lamaphilisi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Intengo yempahla yendlini isiphindwe kathathu kusiya phezulu okuyinto eyethusa uZulu njalo ilakho ukubangela ukuthi ukungahlaliseki kuqhubekele phambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inkampani elungisa amafutha okupheka eSFS Wilma namhla isole osomabhizimusi abathengisa amafutha ayo ngentengo ephezulu isithi lokhu akukho emthethweni. Ezinye izitolo zibikwa zithengisa isigubhu se 2 liters nge $10, kodwa inkampani le ithi isigubhu kumele sithengiswe nge $3.70. Ithi njalo ilakho konke okudingakalayo ukulungisa amafutha enela isizwe. Ngokunjalo ithi uZulu akumelanga esabe lutho. Umbiko weSFS Wilma lo uza ngesikhathi intengo yempahla ezijiyeneyo iqhubeka iqonga mihla namalanga. Imbadalo yomtshova layo ibikwa ikhwelile namhla isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents kobulawayo. Untungameli Inkomo weStudio 7 ubuze ingcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Reginald Shoko ukuthi kuyini okubangela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla lokho.
Lokhu kuqale ngemva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-governor evike ephelileyo. Ikakhulu bekhala ngokuthi uku-ring-fence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo namabalansi abalawo kuma-bank abo ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutsho ukuthi bond ze-US dollar e-1:1 akuyisikho njalo sokuphelile. Abantu babesebona ngani ukuthi gcina i-value kwabo ikuthi bethenge izinto behlale bele-stop whether ngaka-basic commodities oba kuyini i-commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani. Lokwenze ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market ekuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices. Kuyinyo i-reason awayo ama-prices ehambe phezulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload ama-bond notes ukuthi begcine i-value in foreign currency. So lama-shop lawo azama ukuavoid abantu abawaflodayo bayokhweza ama-price so that they maintain value, year-stop value. So generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. Ukuthi wonke umuntu uzama ukugcina i-value ngoba ugovernor wehlulekile ukwanika i-confidence yokuthi ibond lakhe lokho elisasebenza njengoba yilo. Ikakhulu yesetsho ukuthi hayi ibhenki kayiseparate ama-akhawunti.
Ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebahileyo yini la khona ngapho kobulawayo?
Ya kula mashop asesitiko kona certain products bafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa uhle uhle kuyukuthi veli product yami kona bayi-importile kumbe yile serious import component. So ba besenzela i-restocking. Yinto ekhona kathesi esikhona. Kula ma-pharmacies la kathesi asesithi asefuna i-US dollar beminye imithi esingelayo phela. Yinto esiyenzakele evuleke enzakala kathesi. Sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolofu bengazwangani kuyakhwela lutho lokwakho okungala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into isikutwakayo ziyakhwela. So okunye okuqathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni ayikhona ukuthanda ukuthatha advantage yezinto ezebe zikhona.
Lo ngumnumzana Reginald Shoko ucubungula ezomnotho sixoxelaye ekobulawayo. Inkampani yekhansili yakobulawayo epheka utshwala eIngwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emzameni yokuyivuselela ngokuqala ithole imali yokuthenga imitshina emitsha elakho ukukhulisa ibhizimusi ilizwe lonke. Intathendaba yeStudio 7 Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Idolobho lakobulawayo selafakwa kuhlelo loluhlu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi Special Economic Zone okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi weIngwebu Breweries umnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isikhalazo zethu njengengwebu, iNgwebu yikampani yakobulawayo endala yakobulawayo, yikampani ele brand visible, ibrand eqinileyo njalo elempilo masikhangele le future. Kodwa okwenzakala kwakhathesi kubana njengoba ikhampani leyi iyikhampani endala, imitshina yangikhona la isimdala, so kudingeka ukubana imitshina leyo irenewe, imitshina leyi kuyithekhnoloji entsha. So kufunakalayo-ke khonapho yikubana kube lama-partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama-partners, kuprocess yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant and then maybe give iNgwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosazana Beauty Bule uthi lapho imali isitshaliwe iNgwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela ubulawayo aphiwe osomabhizimusi bakobulawayo hatshi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi ubulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, but ikakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abelocal first. Then nxa ukuthi sokuswelakile abelocal sesingaya phandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi wena uthi kuhle ukuba lama special economic zone kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
Especially economic zone angixabani layo iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakampani esivele sinawo amanye amaningi angasebenziyo siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele special economic zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha kodwa sizathatha isikhathi esifitshane sesisenza i-production njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakobulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin le-Imvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani balakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lwe-Special Economic Zone. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi sokuzamela kugunyulwe izisebenzi zakhe phansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho oluthiwa Transitional Stabilization Program. Inzuzo kahulumende eyingxenye eyisilinganiso esingamachumi ayithoba munye i-90% iya ekubhadaleni iholo lezisebenzi zikahulumende. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uhlelo lwe-TSP wazise ukuthi kuzamele kugunyulwe izisebenzi ezizahlonyiswa ngolwazi lokuzisungulela amabhizimusi azo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council eyiyo eyokukhulumisana kukahulumende lezisebenzi zakhe umnumzana Richard Gundane uthe uhulumende kumele akhulumisane lezisebenzi lezi andubana athathe amanyathelo.
All right, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zilama expectations aso. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathatha isikhathi sihlale phansi amahlanganiso amelela izisebenzi zikahulumende, sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze njalo impumela yangikhona abayifunayo yiphi, lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto ume njani. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini, umuntu angatshela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani. Bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangikhona injani, imali abazayitholayo injani, bangabuya sibile bathi hhayi singasifuna ukuthi imisebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu seluke lwaphathwa kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezapho ngukufakwa nje ezingayaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Ithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engikutshoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona, ngisho mina angikuboni ukuthi umuntu engaqatshwa ukuthi aphonge ukuthatha imali engasebenzi. Hayi, lokhu kasikuvumeli phela, ngoba yikho ukuqeda imali kahulumende. Ukuthi nxa kuthiwa khona ukupayroll kodwa umsebenzi wangikhona vele ungayenzi lutho, hayi lokho kasikufuni lokho, ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manxa sokuthiwa khona kulabantu abaphonge ukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi, hayi kayisikho khonokho, khonokho kasikuvumi. Kodwa-ke xa kuyikuthi kulabantu ukuthi wakhona bangeniswe umsebenzi lo hulumeni, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi besebenza sibili from 8 to 4 every day.
Lo ngumnumzana Richard Kunjani, isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGweru. Live Talk lamhlanje silengxoxo lomkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa ngisimo esiseZimbabwe. Lani balaleli lithole ithuba lokumbuza imbuzo ngalesi simo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti yebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists ikhuthaza uhulumende weleBulgaria ukuthi acubungule imbangela yokubulawa kwentatheli izindaba yomsakazo kamabona kude we-TV walelo lizwe uVictoria Marinova obulewe ngempelasonto. Umongameli Abdul Hamid wakweleBangladesh usesayine umthetho we-Digital Security Act obona ngabaningi kakhulu abezindaba njengomthetho oncindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kanye lokuvimba uzulu ukukhululeka ukuthi umbono yakhe enkundleni zebulenjini ezinjengabo-Twitter, Facebook lezinye. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi elizweni. Inhlanganiso le ithi lokhu kubangelwa inkinga ilizwe libhekane lazo kwezemali kanye lokuqansa kwentengo yayo sokuzaphazamisa ilungelo lokwelatshwa elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola usizo kwezempila kahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka 5 Mfufu uZulu osebenzisa ama medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempila kahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yezada le uDr Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakala ezibhedlela la kuma vinkili athengisa leyo mithi ama pharmacies.
Ngokuse Zimbabwe kuyazwisa usizo, yathola ukuthi imali yangikhona ukuthi uyibone kayibonakali ifunakala yangikhona. Ama-pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ngama-US dollar, yabahola ama-US dollar balutshwane. So ukuthenga imithi yangikhona kwe sokuhlupha. Nxa ule medical aid pharmacy uyahamba kiyo kwesi sikhathi bayathabala. So sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zona lezo zokuthi kanti imali indaba sengasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa, uDr. Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Zabona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini adulayo kumbe ethenge impuphu lechukela, okungcono yikuphi? Ngoba amaphilisi azabe enathwa ngowe wedwa abanye emulini awasoze bewanatha. So kezahlupha ukwenza yenzithi abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi be-defaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi, uDr. Ngwenya uthi kuzaphazamisa impila kahle kaZulu weZimbabwe.
Le ndaba naleyo ukuthi kumele ulokhu ubhoda udingana la maphilisi, bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zinalezo. La ma-prizes angikhona awemaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu ukuthi ngasathengeki ngeningi labantu. So izinto ezisihluphayo zona ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisi izinto zinalezo, kubonakala ukuthi kungayenzakala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibili i-foreign currency esikhuluma ngayo ethenge ukuthenga imithi leyo. Siyidinga, sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungabanjani ukuthi ngabaqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo lanxa kulungiswa imithi. Nga imithi kayishota, nga ikhona ezibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi izigulane siyagula sibaningi, abalamachukela, ama-BP lakho konke. Uze kuthiwa khona khonoko kuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impila kahle yabantu.
Njengabantu ababusayo siyabazi, siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolatshwa khonale lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hhayi, njengoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyolatshwa, kungenzekala njani ukuthi ngilungise kwangikhaya, lami ngilatshwe ngikhaya? Ngabakwenzi khonokho engalatshwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisa ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu, abalamsebenzi lo muntu. Ishortage le singakhuluma ngayo, kodwa ungabona sibili ukuthi hayi, amadoda lawa ayehluleka.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi, kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umne wabo kamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli webandla le-MDCT, uMnumzana Casper Tsvangirai obhubhe ngomgqibelo ubekwe namhla ekhaya lakhe eBuhera, uMnumzana Tsvangirai ongaziswanga iminyaka yokuzalwa ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi eside ngomkhuhlane ongavezwanga izihlobo. Umkamuyi u-Elizabeth Tsvangirai obikwa ephakathi kokudonselana impahla kamuyi lemuli kaTsvangirai ubikwa ubengekho emngcwabeni lo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxela losakhulayo webandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalo Siziba obekhona kulo umngcwabo.
Ayebesiye-ke eBuhera lapho ebesiye phelekezela umnu Tsvangirai obelathikile njengoba libonile isekhila yethu ephathi lapho-ke bekubuye leadership upresident lama-vice president the youth leadership ama-senior officials ayo party lapho-ke okukhulunywe ikakhulu ngendaba ke eze party mayelana lokubambana kwethu lefemi Dr. Mokhetsa Sandra esamngcwaba njalo ke kunalowo muzi ekhulumile u-organizer wethu ukuthi ubeseke wagula nje khatshanyana ekwekwe e-Midlands wabese edlula.
Ube kugulawa yini umkhuhlane womthethe?
Isimo siyazakala kakhulu njalo sikhulunywa ngabantu befemily. Bakhike thina sikwazi ukuthi-ke ubeke wagula kwesikhatshanyana nje ingakadlula.
Unkosikazi kamuyi umnumzana Tswangirai yena ubekhona yini u-Elizabeth?
Hhayi, namuhle emngcwabeni ubengekho.
Bakhona yini abamanye amabandla ababuyile?
Besilabo abaphathi bendawo abemasonto abezayoja lamanye ama-methodist abesonto ezikhonapho njalo labosabhuku bendawo usabhuku bekhona-ke njengoba kuyibo abaphethe umuzi wasebuwera njenge-leadership ebekhona ukuze-ke baphekezele-ke umoya.
Lo ngosakhulayo webandla le-MDC umnumzana Gift Ostalos Siziba ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseBuhera. Umqeqeshi weqembu leDynamos uLloyd Chikove uthi akusoze kube lula ukuxotshanisa impala ezimbili njengoba leli qembu lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku, ikanti kuligi lilwisa ukungagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos ngelinye lamaqembu amane afinyelele kwisigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba se-quarterfinal edlalwe ngempela viki edlileyo. Iqembu leDynamos litshayele iRentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembewu andu banakho ukuba umdlalo ufike kumlindo yacina abangamaqembu ngotshikelo bhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Chikove uthi ukuphumelela kwabo emdlalweni wangempela viki kuyamthokozisa kakhulu, kodwa olomhedehede ngoba iqembu leli libhekane lengozi yokugunyulwa kwisigaba se-Premier Soccer League.
Unfortunately, we are fighting on two fronts.
Udubo esibhekana lalo yikuba yonke imidlalo esisiyayidlala iyabe ifana le-final, kodwa sizazama ngamandla wonke ukuthi sizame ukuba siqede isizini yalonyaka siphethe okuthile, kodwa okusemqoka yikuba iqembu lingagunyulwa kusigaba saphezulu.
Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo yokutsho ukuba lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo nxa isizini ingafika emaphethelweni lingazange likhuphuke lisuke kuleyo ndawo, kumbe nxa lingala lilokhu lithelela lisiyaphansi. Amanye amaqembu aphumelele kwimidlalo yeChibuku Super Cup ngabalisa eliphethe inkezo eleHarare City, lona elinqobe leHighlanders nge-2 kanya, eleCapes United elinqobe leChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa, kanye leleTriangle lona elinqobe leNitrode nge-5-1. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents. Inkampani yekhansili yakoBulawayo epheka utshwala eyingwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi uhulumende kaphange alungise udaba lokusilela kwemithi yokwelapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.